Downloaded from ilovezedmusic.com.
Banyo khala kubani swele sibani ake khoyo bami sande sami bathi ukuhle kuthatha isikhathi okunye kunini ngikhathali ngisebenza ake khona shayizala ake khona shayizala kuvele kube ngathi ngenzi lutho ngoba ake khona shayizala I'm going to go back to the house. ngikhonzimisele ukuhlala nawe ngikunike impilo yami ngijabule njalo
ithiminake wozala woza woza sithokozele impilo zethu ngithimina wozala woza woza sithokozele impilo zethu
from ilovezedmusic.com.